ubudlelwano phakathi kweAfrica neChina kumbe singathi iZimbabwe neChina abuvele bungathi buphezulunyana ngoba iChina ilendlela yokuthenga ubungani ifaka izimali eziningi kwama-project esingathi ama-infrastructure projects eAfrica eZimbabwe sekulama-billion ambalwa kugoqela le ndlu entsha idolobha elitsha elise-Mount Hagen eliza kuba yi-parliament entsha. Kungakho nje akwethusi nje ukuthi uyahamba nje exoxaxoxa nje ebona ukuthi izimali ezingangena ukuze kudlelwane lokhonapho kuqini.
Ye, kodwa nxa sikhangela sibili kula lolunye uhlelo olewi 1.1 billion ole 7 and 8 lokana ke ukuthi kuthuthukiswe kambe kuyabonakala yini okwenziwa ngele China kwale Zimbabwe.
Inkinga yokuthi nxa yona iChina ifaka imali kule indlela ezimbili kule indlela yokuthi bayanika imali yakhona uhulumende izimali zakhona ezikhanya zilahleka zonezi zintshontshwa sokusa le indlela ethi bona babuye ezimbabwe bezokwakha bengokwabo belungisa lemitshina lezisebenzizabo lokho kwandisa ukuthi kungathi kuyaphumelela kodwa singaze sinanzelele ukuswelakala kwamagesi ezimbabwe sokusutsho ukuthi hatshi imali zakhona kukhanya azihambe kuhle ngoba sokhu sikhalakhala ngenxa yokuthi isibani lesi akula.
Ye, kodwa-ke kuyanceda yini ukuthi uWang Yi abuye kwele Zimbabwe?
Kuyanceda ngoba uyazi ukuthi kube lokukhonela okuthize eChina ngenkulumo zikamthuli Ncube laphana aza afake izimali ezazikhanya azizilutshwana ngakho-ke ngikholwa yindlela yokuthi labo abantu beChina bazizithwala ukuzokhuluma bezibonela ukuthi imali abazikhiphayo zisetshenziswa kuhleni. Kuqakathekile lathi kuyasijabulisa ukuthi nxa kule business yama-agreements ivumelana nezenzo neChina ithithwa imali bonakabe bezebona ukuthi imali zakhona zisetshenziswa kanjani. Kuyasijabulisa ukuthi ngaye kuyenzakala ukuthi ndini simhlalise phansi simbuze naye imbuzo ukuthi kuchasiswe ukuthi imali zakhona ziyasebenza kubasebenzi.